Tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 16 kuLwezi 2019 uKeeps Dube. Endabeni zethu namhlanje. Abantu bayakhala ngomongameli Emmerson Mnangagwa osefikisa phose iminyaka emibili ebusa.
Mnangagwa izano. Lokhu angenayo akulalutho okushintshileyo. Utshintshe emlonyeni. Hhayi emlonyeni sibili angakutshela konke uvukuthuthu uyele ekhaya but isimo yiso esiza kuphumelelisa.
Kodwa amalunga ebandla leZANU PF athi kumele uZulu abekezele.
Asifuna ukumnika ithanda. Ithiwe zincane kakhulu ukuthi ngabe sithi kona sesingabona umehluko omkhulu baba. Amathiwe nganakho ngalona Rome was not built in one day.
Ubikwa ukuthi icele leZANU PF elibizwa ngokuthi iGeneration 40 selilungiselela ukuncintisa uhulumende kaMnangagwa.
IZANU PF ekhona kumthetho ayesali i-40 azingathi ayesali ngisola kancane.
Iba indlala isithwa lesenzima abantu emathebeleni South. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abaningi bayakhala ngomongameli Emmerson Mnangagwa osefikisa phose iminyaka emibili ebusa ilizwe leZimbabwe. Mhla ka 16 kuLwezi ngomnyaka ka 2017 ibandla leZANU PF abalwa impi yenkululeko ibutho labantu abanengi babefuna ukuthi owayengumongameli ngaleso sikhathi uRobert Mugabe atshiye umsebenzi. Wayesegonjolozelwe libutho uMugabe kodwa esithi kayindawo. Wagcina esuka embusweni owangenake esikhundleni leso kwaba ngumongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa ukuthi uzaguqula okunengi okwakusenzakala elizweni. Abantu abaningi bathi uMnangagwa kenzi kahle. Omunye wabalombono lo uNkosazana Sikhathele Nyathi osehlala kwele Botswana.
Mnangagwa izano. Lokhu angenayo akulalutho okushintshileyo. Utshintshe emlonyeni. Hhayi emlonyeni sibili angakutshela konke uvukuthuthu uyele ekhaya but isimo yiso esiza kuphendukisa. Bona ngani sisapota kakhulu amabandla aphikisayo singaphandle and singayi ukuyavota. So lokhu kube sokusidlisa ngoba abantu abasekhaya noma lungaxoxa labo bakutshela ukuthi bona babona ku-right ngoba anti phela babe bevuka bezidlalele ekhaya. Angitsho ukuthi bonke bayasapota but abanye bangkhona bakutshela ukuthi ku-right ngoba phela nxa ngivuka ekhaya ngizidlalele ngizigwejisele igrocery every month ibuya ngisidla. Sasa futhi ngivuka ngizothela umlilo igrocery ibuya ngizidlela. Angiboni inkinga ukuthi ngingaze ntshone sithi hayi kubi angiyiboni sibili problem yangkhona. So ngokubona kwami asizameni. Wena ngani singayenze enye plan engcono yokuthi ngoba abanye uyavota bayehlulwa imali. Abantu bayehlulwa zimali uhambe ekhaya siyavota. Abanye njalo bayehlulwa ngamaphepha. So lanxa singacela nje ukuthi abakwanisayo ukusicelela ukuthi abasemazweni akhatshana njenge-Europe bavote bekhona ngani. Kwenze ukuthi sibone ukuthi okuzayo okuye siyehlulayo sibili kahle kahle kuyini. Because ngibona ngani into eyehluleyo kathi emavotini la esidlulekiwe ukuvota ku-Facebook singayi uyavota ekhaya.
Imibono yakhe isekelwa ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa.
Umongameli uEmmerson Mnangagwa usebe esikhundleni sombuso okweminyaka phose ibe mibili. Wenza izithembiso ezimbalo uthi yena uzalalela uZulu lokuguqula impilo yabantu. Wathi yena iZimbabwe ilungele osomabhizinisi ivulekile. Namhlanje nxa sikhuluma ama-factory alokhu evaliwe, imisebenzi hatshi kayibonwa, amaphephandaba nemisakazo kwaZulu kulokhu kusezandleni zeZANU PF, amalungelo akaZulu ayabhidlizwa, abatshengiselwayo kumbe ngapha bayabotshwa, bayadutshulwa kumbe ukuxotshwa emisebenzini njengamadokotela. Kanti pho-ke umbuso omutsha ungapi?
Umnumzana Dan Moyo okubandlale MDC elikhokhelwa nguNkosazana Dokozani Khuphe ulemibono efanayo.
Umongameli welizwe leZimbabwe umnumzana Emerson Ndambudzo Mnangagwa akalalo ulwazi noma icebo lokuthi athuthukise isizwe seZimbabwe kusukela ekuhluthuneni kwakhe umbuso ngo-2017 lapho athumela khona amasosha ukuthi akhiphe uRobert Gabriel Mugabe. Ayikho nje into esesiyibonile aseyenzile o esingathi ulolwazi lokuyenza engatshintsha isimo seZimbabwe.
Abanye abanjengomnumzana Collins Banda bathi kungcono uhulumende kaMnangagwa akhulumisane lamabandla aphikisayo ukwenzela ukuthi kulungiswe okuhluphayo eZimbabwe. USpanda uyakhala kakhulu ngesimo somnotho elizweni leZimbabwe lokunye okuchiyeneyo.
Indaba yombusazwe ayisiyo ndaba yokuthi kuthiwe ngiyami ngedwa. Iyashewa, iyanikwana, kunikwana amacebo ngoba icebeni lalo engxenye kayisilo la muntu oseceleni kwami la. So siyahlala ndawonye njengabantwana bekhaya, sibone ukuthi lokho esifanele sikwenze sikwenza hlanganisa amakhanda, sivumelane. Phela kukhathekile ukuthi kusibe lokuthula, ukuthula okukhona asitsho ukuthula lokho okubandezelweyo okwenkani. Ukuthula kufanele kubuye nje okwemvelo ukuthi sisuthisekile, siyathuseka ngombuso okhona, siyasuthiseka ngalokho esiyikho khona. Kathesi uyangikhola ukuthi lo muntu sikahonje ukuthi uyasuthiseka.
Kodwa ke umnumzana Joseph Juma webandla leZANU PF uthi abantu kumele babekezele.
Asifuni ukumnika ithanga. Ithiwe zincane kakhulu ukuthi ngabe sithi khona sesingabona umehluko omkhulu baba. Amathiwe nganakho ngalona Rome was not built in one day. Kulula ukudiliza imvile baba kaphezu. Kodwa singathi akuyakhe imithe futhi siyazi ngakhathe isikhathi eside. Asibelezeleni sinyamezele.
Akwaziwa ukuthi uhulumende kaMnangagwa uzavuselela umnotho welizwe leZimbabwe okanya usuguqa ngamadolo. Abadala bathi sizayicela isivuthiwe.
Yesike singena kolunye udaba khona manje. Ibandla leZANU PF lithi akumelanga uZulu asekele amalunga ecele lebandla leli awe-Generation 40 okanya engani asevuselela ukuthatha umbuso welizwe leZimbabwe. Omunye walabo abakucele leli umnumzana Sevia Kasukwere kubikwa ukuthi ufuna ukuncintisa kukhetho lukamongameli oluzayo. Abasekela uKasukwere basebenzisa ubulembu beTwitter ukuthi bakhankase ngaphansi kwesihloko esithi hashtag Tyson Wabantu. UKasukwere walile ukukhuluma ngodaba lolu. Kasenelisanga njalo ukukhuluma labanye bakhe abagoqela usikamfundo uJonathan Moyo lomnumzana Patrick Juwao. Ababaleka eZimbabwe ngomnyaka ka-2017, ibutho lisusa owayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe esikhundleni. Ibutho lalithe uKasukwere lamalunga eGeneration 40 yiwo ayesebusa eZimbabwe hashi umongameli Robert Mugabe wayesegugile. Ibutho lathi abantu laba babesenza ukuganga okumangalisayo. Ngaleso sikhathi kukhanya engani babefuna ukuthi umnumzana Sydney Sekeramai athathe isikhundla sikaMugabe. Isikhulumeli sebandla leZANU PF umnumzana Simon Khaya Moyo usanda kwethula umbiko othi iGeneration 40 yisitha sikaZulu. Kambe kutshoni lokhu? Ukuze sizwe okunenge sixoxe lomnumzana Malaki Nkomo webandla leZANU PF.
IZANU PF ekhona kunye-dispensation ayesabi i-40 ngathi ayesabi ngitshona kancane. But amazwi ababekhithwe yisikhulumeli sebandla lethu ubaba uSK Moyo yikubana atshengisa abantu ukuthi laba bantu angabe bekuzama khona ngokwakho akusebenzi ngoba izolo yibo abantu abaphambanise ukusebenza okuningi sikhangela imisebenzi yabo sekuma-ministries yibo abantu abayenze ilizwe labanzima ngaleyo ndlela yikho akutsho ukuthi laba bantu bayisitha sabantu kungazi ukuthi khona iZANU PF ekhona kathesi ekhokhelwa ubaba uEdwin Mnangagwa iyabesaba sikhulumele ukuthi kuwenza kwabo yikho esithi esingathi bayizitha zabantu.
Kodwa siyabona ukuthi phela kwele Zimbabwe umuntu lelungelo lokuthi ayenza akufunayo nxa efuna ukuthi ancintise ukhetho leto zinjalo. So manje-ke i-G40 iyabe ivinjelwani kolapho?
Sikuthi iyavinjwa kodwa sikhane nemthi yibo phela abantu kade bekuZANU PF yayizolo yibo futhi njalo abantu abenza ukuthi ilizwe libe lokunzima lobe simkhangelelile njalo zikhangele ukuthi bona bathe besezikhundleni bebezama yiphi imizamo yokubana bakhiphe abanye abantu kusukela abantu abakuhulumende kangeni futhi njalo labantu abasebanjeni indlela abeyibakhipha ngayo yikho okusuke kwaphambanisa laleyo ndlela thina siwabona ungani vele okobesilwa ngendlela engathi ukuthi khona bona balwela abantu but balwela ezabo izikhundla ekade belazo ngayizolo
kodwa-ke nxa sesikhangela kuyiwa phambilini siyabona ukuthi abantu ababeku-G40 lalaba ababusa lamhlanje bayafanana nje akula mehluko nxa abantu bekhuluma akunjalo-ke baba inkomo
hayi akunjalo iqiniso likhona ukuthi nje anti abantu lapha ufuna ukungena ngathi ukungene singabe sikwenze embusweni singaphansi kwababa uyidini nakaza singene kunabantu abayisinezitha eziningi kakhulu ezenzela ukubana ukuthi babone ukuthi ongabe kufanele ukuthi kuthengiseke ebantwini ukuthi ubaba umnankazi uyenelisa bona babe funa ukuthi kungakhanyi ukuthi kuyaphumelela ngezinye indlela singathi vele badikela okuningi phambi kwendlela ekababa uyidini nakaza kodwa esikutho ukuthi upresident nebandla lezamkelo sizaphumelela kuphela noba kunokuzima okunjani
pho-ke manje njengoba kusokuthiwa laba izitha zabantu abasoze abantu be-G40 bechaywe ngabanye abantu
hayi ibandla lezamkelo alikhuthazi ukuchaya abantu lokuba nje ukusenzela abantu singabalandeli kuphela nje hayi okwakuthiwa kapotiwatabo akithi umuntu lelungelo ukuthi ayenza ukuthaya sebesesikwenzela ukuba kuthengisela abantu ukuthi hayi laba bantu abayi-G40 laba labantu labana abayizitha likhumbula ukuthi izolo benzeni lokuhlukulumeza kade bekwenza abantu izolo phambi kwabantu phambi kwamarani zade ebizwa laphana kuthiwa ama-interface azidlala singakhali ukuthi abantu bade bedisiswa njani ngaleyo ndlela nama-ministries badezanwa njani yikho kupeadnesi kutshoyo asitho ukuthi bangathaka kumbukuthweni izanupiefu libandla elingakholelwa ekutshayeni abantu ayisikho lokho
umnumzana Malaki Nkomo lilunga lebandla lezanupiefu sixoxela esefilaphusi esabelweni seMatheren South.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampawa fubembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe.
Kwamanje sike sikhangele okwenzakala esabelweni. Izakhamizi zezansi emandebeleni zithi zibhekane lendlala embi njalo umumbu esezuthola ovela kuhulumende uphehliwe. Izifuyo lazo siqhubekela phambili zisifa ngenxa yendlala. UAlbert Ncube usipha loludaba ngokugcweleyo.
Izakhamizi eziqoqelazo zithi umangoyisela leziko emakhaya ngoba zingenelisi ukuthenga ukudla ezitolo ngenxa yentengo ephezulu kuthi umumbu eziwuthola phansi kohlelo lukahulumende uphehliwe. Unkosikazi Athalia Ndlovu isakhamuzi seNtebe uthi basala lo mumbu omlutshwane ngemva kokulahla ophehliweyo ongeneliyo uqeda inyanga eyodwa.
Indlala inkulu kakhulu lo nyaka akula nto erayithi abantu nezifuyo konke kuyafanana noba la ehulumende zama ukuletha okuwamangamasakalokho komumbu kubuya kugcwele idoti vele kokuthi uyakhipha amagogo kwamabili kuphela kuzima sibili indlala yelo nyaka sibili hayi
amazwi akhe agcizelelwe ngunkosikazi Maki Moyo isakhamuzi semawane oneminyaka okuzalwe ngamathumi ayisikhombisa lantathu othi phezu kokuba umumbu phehliwe bathola nzima ukubhadala indleko zokuthwala lowo mumbu.
Iyamangalisa indlala imbi kakhulu ngoba vele kasilalutho kusukela noma benalala siwahola amanye siwahola ebolile siwakhiphe sipepe uye sosigogoko elilodwa elinye lonke amabele lonke ebolile ngoba nxa ungela mali isaka lakho liyathatha liphomoya manje mina ngingugogo kinje yayithathanga.
Umamoyo ugcizelele wathi ngaphandle kodubo lokudla babhekane njalo lo dubo lokuthulela kwamanzi esigabeni sabo.
Ukuthi singathi siphila kusho emaphandleni hhayi ngoba le damu amanzi esiwanathayo yidlana lerusi siwakhepha edamu phakathi edamu phakathi edamu kanye yezi bayenza imithombo kunathi sinkomo banathi sele mbuzi sibe lathi sesikhelela ngathi siwalapha ekhavele serusini avela kulabuhle mawane lapha ngoba noma sikhangelisa zawuthoma uyufile ngendlala.
Izifuyo kanye lenyamazana zendle lazo zibhekane lendlala kulesi sabelo ngenxa yokutshabalala kwamadlelo lokuzilela kwamanzi njalo sezedlula inkulungwane ezilithumi inkomo esezibuleyo indlala ezansi emandebeleni. umnumzana Shepherd Ncube Ntepe uthi simo sendlela sibi lonyaka njalo sethenga isikuba ukuze ahlenge inkomo zakhe.
Drawuthi yalo nyaka inzima kakhulu, ngiyazama ukuncedisa inkomo ukuzinika istock feed nokuzinika utshani, ngihlanganisa utshani le-stock feed namahlanga kwezele ukuthi zizame ukuthi zithole amandla lesawudu. Hhayi, isimo sendlala sikhulu kakhulu vele lo nyaka esayidini lezifuyo, ngokuningi vele zifile zivulwa lindlala, la manzi ahlupha futhi.
Esinye isakhamuzi seNtepe umnumzana Collins Banda uthi kuyadingeka ukuthi izakhamizi zithole imfundiso yokulondoloza imvelo, ikakhulu ngalesi sikhathi sokuguquka komkhathi eseclimate change ukuze kwenqatshelwe indlala.
Kalezi kunje seyizulu lingani, enye imbangela nje ukuthi i-deforestation eyenzakalayo inkulu kakhulu. Ukungcola ukwenzakala phandle lapha esingathi i-pollution kukhulu kakhulu, kusilama plastic ongawabona lapha uchayele uvale ukuthi njengoba egqibeleka phansi ama-pastures lokwenza ngathi amadlelo ezifuyo zethu ayaphela, ngoba lapho kugqibela khona ama-plastic onke lawa kusoze kube khona okuza kumila futhi.
Ukhansila ka-Ward 13 umnumzana Miklas Ndlovu uthi ngenxa yokuthi uhulumende kala mali yokusungula inhlelo zokuphathisa uZulu emaphandleni, iningi lezi zakhamizi selisungule inhlelo zokusigebhela imigodi yamanzi.
Sengilolu inhlelo njengokhanseleni lwenzayo, ngikhulumisana lezakhamizi ukuthi zizibonele ukuthi zigebhe imigodi. So far ngithe ngilaphana ema-11 ngeviki ephelileyo, ngathola abangale khona line bathe bala imbuzi imize ngu-34 bathi bafuna ukuzithengisa bagebhe imigodi yabo. Abalaphana ehangwa bathi bona bayacontribute ama-R1,000 each imize ngu-27.
Esethula uluhlu lokubuthaniswa lokusetshenziswa kwemali kahulumende i-budget ka-2020 ngolosine, umphathi ntambo ezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ukuthi uzakhupha izigidi ezedlula ikhulu zamadola 128 million ezasetshenziswa ukwakha idamu le-Causeway elikhangelelwe ukuthi liqede udubo lwamanzi emaphandleni eGwanda. Uphinde wathi uzasebenzisa ibhiliyoni elilodwa lamadola ukudingela uZulu ukudla elizweni lonke jikelele, ngoba iningi libhekane lendlala. IZulu liqalile ukuna kuleviki endaweni ezijeneyo osekulethe ithemba kuzakhamizi. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseNtepe ngu-Albert Ncube.
Sonke isikhathi sabesifazana silo sithandekile Mdlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Dorcas Sibanda, ilunga ledale lephalamende ekubandla le-MDC njalo ekukomithi yaleli dale ebona ngenhlelo zemali i-Finance Committee. Sicubungula umnotho welizwe.
Ngiyabonga kakhulu. Siyakhumbula ukuthi sizivukisa from 1980 saba le mali esasithi ngeyethu currency from 1980 to 2009 khonapho sifika ukuthi sifike ku 2009 yayilokho iyengezwa ukuthi kathe sisokuthi ukuprint ama $50 kathe sokuprint ama $100 sokuprint ama $500 sokuprint ama $1,000 kwaze kwacela ukho singasakwanisi lokuwabala amazero akhona sokungama quintillion. Kwatshintshani? Akula into eyatshintshayo. Okwayenzakalayo yikuthi lawo maquintrilioni lalabantu ababesithi sesisevile ipension, sikhuluma nje sebengabantu abahluphekayo abaselalutho, abaselalutho lokubamba. Lalabantu abanye abathengisa inkomo besithi wathi ngithenga inkomo yami izangigcina kusasa, izangigcinela labazukulu labantu abami abaselalutho lokubamba. Pho kathesi sesilungise enye icurrency, kumele sikhangele imbali. Imbali iqakathekile, ngeke siyibalekele. IZimbabwe uhulumende lo khona uhlala esithi sengilungise inyi currency, sengilungise inyi dollar, esenza ama worthless currency. Sike sasizakala sesisebenzisa iUS dollar, sesisebenzisa iRand, sesisebenzisa iBotswana pula, lokuthi bakusitophelani khonokho, good news. So bazathi khathe sebelungise inye, sisuke kuZim dollar saya kuBond note, saya kumaquintrillion nayo lawo, saya khathe sesukuma RTGS kakusiparties. Ilizwe nxa lisiba le currency, lisiba le mali, asike sikhangela umzekeliso wamarandi irandi lokho ngazalwayo mina ngalifici irandi likhona khathe sezenze ndomzukulu angaze ngizwe ukuthi alitshintshiwe kumbe lizivukese lingama kwintrillion lilokho lithenga ngendlela elithenga ngayo mina kususela ngizalo irandi lokho liqinisa kanti awu ethu lehlala itshintshitshintshwa isekelwa ngani imali phela kumele ibe lolutho elisekelayo eliyabe ithengiswa kumbe izinto eziphuma phandle zithengiswa ziletha elizweni i-foreign currency ukwenzela ukuthi yethu i-currency layo ihlale iqinile thina silane esikuthengisayo ukuze ayenze izidola leyo ihlale iqinile izimbabho yonke jikelele
khona ukuswelakala kwemali lokhu kuphatha njani abantu esigabeni zabo nxa lifika kuma-constituencies enu lapho abantu bahlezi njani
ngikhuluma kunje i-disaster sihloko sami ngikhuluma kunje ngikhangela lawo nokuthi ngama-child headed families ngikhangele lalo ugogo osetshiyelwe abazukulu not etshiyelwe abazukulu ngoba abantu bayegoli etshiyelwe abazukulu ngoba sebebhubhile abantwana abazukulu sebeselele ugogo ugogo kalaplani ugogo ungakhala ipension yakhe uhola kumbe $20 i-RTGS leyo umthofu uyimalini ukuthi ahambe eyithatha ithukele iyimalini impuphu iyimalini singakhuluma khangela kuma-constituencies kuyesabeka okunokumangalisayo lalaba ababenayo imali khona ivuke ekhathezo layo kayisathengi lutho noma kade ucinile usithi hhayi mina senza usebenzisa imali yami sengikuphenshini kayisathengi lutho sikhangele lo hulumende wakhona akula action ayithathayo kumbe mhlawumbe kabakwazi kumbe mhlawumbe kabangeni ebantwini ukuthi babone ukuthi abantu bahlezi njani kuma-constituencies lapha bona babe lokho begijima lezi moto behamba up and down bengaxoxisani labantu ukuthi babone otherwise yi-disaster kuyesabeka okwenzakalayo la elizweni abantu kabasela lutho abantu sebexakile nothi ukuxaka kokuthi ukuthi ube nomzimba omncane but ukuxaka kokuthi uyaswela lokuthi udleni abantwana bazabe belokho bekhala and ikakhulu abadubeka kakhulu ngabomama ngoba umntwana uyabe ekhalela umama ukuthi mina ndizawudlani sabhekana nemali zama-school fees sifuna ukuthi abantwana bethu bagqoke sifuna amanzi sifuna amagezi konke khona kuko sikhathi sisole nemali yokuthi sibhadale
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Dorcas Sibanda ilunga ledale lephalamende ekubandla le-MTC njalo ekukhomithi yaleli dale ebona ngenhlelo zemali asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga kakhulu-ke sithandekile mhlanga sike singene-ke khona manje kuhlelo liphuma le ndaba lishone le ndaba silokhe sikande
lingalitshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshone le ndaba igama lami nguChris Gandhi Namhlanje kuhlelo lwethu siqoxa lo ntombazana odabuka eZimbabwe kodwa ehlala eSouth Africa lapho asecula khona ingoma ezimnandi
ngelela balaleli nabalandeli obingelela engulati
ungasitshela ukuthi udabuka kuphi njalo usulesikhathi esinganani uhlala eGoli
ngiphuma kwelaseZimbabwe esigabeni seKezi eLubango Well, ngicabanga sengileminyaka elishumi lanye ngikwele South Africa
Oh,
Siyazi ukuba ubucula umculo kamaskandi kodwa ukhanya ngani usuguqulile lapho usuyehlukile kuhamba njani?
Okay, angeke ngithi ngawuyeka umaskandi, ake ngiyibeke kanje. Namanje ngisawucula umculo kamaskandi, akulanto engayitshintshayo. Ngingathi ngibamba zandla zombili umaskandi ne-afropop.
Ingoma zakho osuzethulile zingake njalo zikhona oziphekayo na njengoba sesilanda ikhefu leChristmas?
Nginengoma engikhiphile manje ethi inyama yembongolo. Ngisapheka njalo ezinye ukuze ngigcwalise idlalade lami le afro.
Akusitheleke ngamafithane ngengoma yakho entsha le ukuthi wayiloba kutheni njalo kujongeni?
Okay. Ingoma le sinyama yembongolo, the time ngibhala yazi bengikhumbula kudala amatshe osancwebeka bekuwumdlalo ebesithanda ukuwudlala kakhulu sisakhula. Yayithi nyama yembongolo khetha omthandayo. So ngithe ma ngena estudio ngabona-ke kungcono ukuba ngicule kwalowo mdlalo lowo ngoba wasemandulo usikhumbuza kudala plus futhi kunothando, ingoma yothando. So ngakubona futhi ukuba into ezothakazelelwa yintsha futhi nabadala. So ya yeah, ngicabanga ukuthi sizatho ukuthi ngibhale le ngoma leyo. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga Mandlovu, sikufisela inhlanhla kuhambo lwakho lwezomculo.
Siyasiboneke ngamafutshane kwezemidlalo yeCastle Laga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Iqembu le-Highlanders libe nguthiki lobhanqa 0-0 le-FC Platinum. Kweminye imidlalo efanayo, Tel 1-2 Triangle United 0, Chicken Inn 1 Wange 1 Rentals 2 Moshoane Stars 0, Ngezi Platinum 0 Chapungu 0. Sizangakehlukane wothi sikhangeleke indaba ebezikhokhela namhlanje. Abantu bayakhala ngumongameli Emmerson Mnangagwa osefikisa phose iminyaka emibili ebusa, kodwa amalunga ebandla leZANU-PF athi kumele uZulu abekezele. Kubikwa ukuthi icele leZANU-PF elibizwa ngokuthi iGeneration 40 selilungiselela ukuncintisa ukhetho oluzayo. Abantu abaningi bakhala kakhulu ngendlala eMatoreni South. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje. Wolivalisayo ngu-Kip Stubeng City asidibaneni ngesikhathi esifanayo kusasa.